isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kuLwezi 2021 ngoGibbs Dube. Yendaba zethu lamhlanje. Bakhala abantu ngomkhuhlane we-COVID-19.
Ngabe ama-borders ayavulwa at least laba bafuna ukuyathengisa impahla bathwala impahla bezimba bafuna bayiphande bayithengisa.
Amagoda amele uMongameli Emmerson Mnangagwa athi alula mkantsho udaba lukaMnumzana Sibeth Musengezi ofuna asuswe esikhundleni sikanobhala jikelele webandla lezanu PF.
Kabuyele ku-Article 7 ukuthi nxa ililunga lezanu PF akhangele ukuthi uyatsho ayicazulule kuhle i-constitution yephathi ukuthi ithini.
Abasekela uMnumzana Sibeth Musengezi bathi uMnangagwa kumele asuswe esikhundleni ngoba wathuthunela owayengumongameli isikhundla sikanobhala jikelele.
Lo ndoda okuthiwa nguMnangagwa ukungena kwakhe embusweni akangenanga ngendlela eyiyo. Wangena ehluthuna.
Ingcwethi zithi abantu abaningi bathwele nzima emaphandleni ngenxa yokudumala komkati.
Obaba nabomama sebesuka emakhaya bezama ukubana bayeselela abantwana ezindaweni ezikhatshana.
Zalethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Abantu abanengi obulawayo bakhala ngokuvalwa kwemngcele ungafundi ngemfanelo kwabantwana lokubotshwa ngamapolisa nxa bethengisa impahla etshiyeneyo emigwaqweni. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abathenga impahla etshiyeneyo kwamanye amazwe beyithengisa eZimbabwe bathi kunzima ukwenza imali kulezi nsuku njengoba kungaqedakali okwenzakala eBeitbridge kanye lePlumtree lapho okulabantu abaningi abebephuma khona besiyathenga njalo lokuthengisa impahla kwele South Africa lakwele Botswana kungakaqhamuki ubhubhane lweCOVID-19. Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso eyebulawayo Vendors and Traders Association, uthi abaphila ngokuthengisa bafisa ukuba imingcele ivulwe.
Ama-borders avaliwe and ukuthi bathenge izinto through ama-runners kuyadura. Yikho sokhala ukuthi ngabe ama-borders ayavulwa at least laba bafuna ukuyathengisa impahla bathwala impahla bezimbabwe bayiphande bayithengise. Kuthi laba bafuna ukuyawoda ke bayewoda bazothengisa eZimbabwe.
Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, uthi ubhubhane lweCOVID-19 lulethe indlala.
Umkhuhlane weCOVID lokukhona emhlabeni ungananzela ilizwe elinjengeGermany. Ama-24 hours li-record abantu phose abangaba yi-32,000 abawuthole lo mkhuhlane. Ngokunjalo abantu beZimbabwe balokhu belohlupho oluphathelana nalowo mkhuhlane olubalisela ukuthi imingcele ilokhu ivaliwe. Abanye baphila ngayo leyo mingcele ukuthi abanye njalo baphila ngabantu abangaphetheya kwaleyo mingcele ukuthi bathole abangabe bengakusebenzisa mabangakudla. Udubo abalalo kwabantu ngolwendlala kube lo dubo lokuthi imithetho eqondane le-COVID lokusenza ukuthi abantu bangasebenzi ngokukhululekileyo ikakhulu labo abazisebenzayo. Phinde sikhangele futhi ukuthi abanye nxa sikhangele yona i-COVID ngokwayo balo dubo lokuthi abenelisi ukuthi bayetshintshisa lawo makhadi akuqala nangelama-serial numbers umbelana angasikanekiyo.
Bayakhala abazali abalabantwana abahamba ezikolo. Omunye wabo unkosikazi Yolanda Songo ohlala eChabalala.
Mina engihlangana lakho kulezi nsuku yindaba yesikolo ukuthi abantwana bahamba amalanga amathathu ngeviki ababalisi kabasafundisi ngendlela. Lawo sebeqonqosela ama-extra lessons. Kodwa ke sonke sikusimo esifanayo, sihola imali engeneliyo pho lezi ezama-incentives siyazithatha.
Unkosikazi Velisiya Gwebu ohlala eNkulumane uthi impilo isinzima ngoba bedlela evalweni.
Okwakhathesi silobunzima obukhulu ngoba amapholisa ayasihlukumeza kakhulu. Imali zokudiza nxa ungatholakala kwehlise imaski lokuthengisa emgwaqweni. Okusimangalisayo ukuthi nxa ungabotshwa ifine yabo ayila receipt okuhle kube mgceke ukuthi uyadiza. Iningi labantu laphelelwa imisebenzi sebedanele ekuthengiseni emgwaqweni okungavunyelwa khona.
umkhuhlane we-COVID-19 lokhu ubulala abantu kweleZimbabwe. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba umkhuhlane lo sowabulala abedlula inkulungwane ezine lengxenye i-4,685 phakathi kwabedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu i-133,000 abahlolwa batholakala benomkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyakenye. Lubika njalo ukuthi sekulabantu abedlula izigidi ezintathu i-3.3 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala eyokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebehlatshwe esibili bedlula izigidi ezimbili lengxenye i-2.6 million. Ngimele Studio 7 ngingubathabile Masuku.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave.
Amaphepha aphanyekwe emthethwandaba ngumnumzana Obed Mpofu omele umongameli Emmerson Mnangagwa labanye kudaba lokungena kukaMnangagwa esikhundleni esiphezulu sikanobhala jikelele kubandla leli aveza ukuba uMnangagwa akumelanga abotshiswe ngabantu kweleZimbabwe. Iphephandaba le-News Works lekanyele li-Sunday Mail abika ukuba uMpofu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zonke kubandla leZANU-PF uphanyeke ngolwesihlanu amaphepha okuzama ukuvimba ukususwa kwaMnangagwa esikhundleni okudingwa ngumnumzana Saiped Musengezi emthethwandaba we-High Court. Musengezi uthi uMnangagwa wakhethwa okungekho emthethweni ngolwezi ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho lincedisana loMnangagwa labanye. UMpofu uthi uMnangagwa uvikelwa isisekelo sombuso welizwe ukuba engabotshiswa. Ngakho-ke uthi akumelanga umthethwandaba we-High Court uthonise uMnangagwa. Kodwa uMsengezi uthi umthetho kumele usetshenziswe ngemfanelo ukwenzela ukuba uMnangagwa asuswe esikhundleni kufakwe umuntu okhethwe ngamalunga e-ZANU-PF. Uthi ngamanga aluhlaza tshoko akhulunywa ngumpofu ukuba kasilolunga lebandla elibusayo. Omunye wabasekela okwenziwa nguMsengezi umnumzana Ntokozo Msipha okunhlanganiso e-Tyson wabantu ekhankasela ukuba umnumzana Sevia Kasukwele angene esikhundleni sikamongameli.
Lo ndoda okuthiwa nguMnangagwa ukungena kwakhe embusweni akangenanga ngendlela eyiyo, wangena ehluthuna, ehluthuna iphathi yabantu, ehluthuna iphathi yethu. Besidlala sivele sihlala sikhuluma ukuthi kukhona impambaniso, into ezingayisizo ezayenzakalayo ukuthi lo ndoda angene. Ma ukhangele le court case athi ikhuluma vele into eziyiqiniso ukuthi ungathola ukuthi le central committee yona leyo ethi iyaphendukisa uMnangagwa yawathatha ngapha amandla ukuthi uqala ukuthi ihlale ikhangele indaba zephathi, okwesibili ukuthi iphendukise ilunga lomhlangano elaxotshwayo kumbe ixotshe amalunga omhlangano.
Kodwa umnumzana Philip Gawule okubadlala ezanu-PF uthi alula mkantsho udaba lukaMsengezi olusemthethwandaba.
UMnangagwa wayengaxotshwanga, uMnangagwa still vice president of the party. Then kwakule kwaba lokunye ukuphambana engakutsho okwakubangelwa isimo sikamongameli owayekhona ngaleso sikhathi uMngabe, ngoba amandla ayesethethwe ngumkakhe lamanye amadoda amanye amamenemene ayeduzane lo mfazi kamongameli. So yiwo wayekwenza konke khonoko ukuthi beguqule izinto, beyenze into abayifunayo. Isekelo sombuso sikliye, kodwa ngithanda ukuthi ngicizelele futhi ukuthi kulilungelo lakhe uMsengi ukuthi ayenze lokho akwenzayo nxaye, kodwa but ngibe sengimkhumbuza ukuthi ngabuyele ku-Article 7 ukuthi nxaye lilunga leZANU-PF akhangele ukuthi ayicazulule kuhle i-constitution yephathi ukuthi ithini.
UMnangagwa wakhethwa lidala leZANU-PF Central Committee ukuba angene esikhundleni kulandela ukususwa kukaMgabe ngenkani esikhundleni. Ibutho lahluthuna umbuso lisithi kulabantu abagangileyo abasebegombolozele uMgabe. Ingcwethi ezibona ngokudumala komkhathi lezokulima zithi abantu abaningi bathwele amagabha avuzayo ngenxa yokudumala komkhathi okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-global warming. Zithi abantu sebephelwe yizifuyo eziningi ngenxa yokuncipha kwamadlelo lokuswelakala kwamanzi okudalwa yikukudumala komkhathi. Unkosazana Rejoice Moyo, ingcwethi ebona ngeziswelo zikaZulu emaphandleni, uthi kuzwiswa usizi okubhekane lozulu.
Ukuyanga lobo ade bungajayelekile ikakhulu ebantwini besindebeleni. Lokhu njalo sokwenza ukubana imizi idilike, ngoba obaba labomama sebesuka emakhaya bezama ukubana bayeselela abantwana ezindaweni ezikhatshana. Ngalokho sebesuka kakhulu, sebehamba bayekhatshana lemizi yabo, okuyenza ukubana kungabi lengqubela phambili ezigabeni lezi. Awu obaba ontanga kanye labomama abasekho kulezi zigaba bezama ukubana baye thola ukuphila kwezinye indawo, bathole imisebenzi. Amathuba emisebenzi malutshwana kakhulu, ngoba imisebenzi eminingi iba khona uma kuyikuthi kule misebenzi kulokudla, njalo kule misebenzi yezandla engenziwa ngabantu esigabeni. Lokho yikho esikubona kuyinto enkulu kakhulu esilimaza abantu abeMathebeleland North. Inqubela kaphambili isikhatshana, isigaba sesisalela emuva ngenxa yokuguquka komkhathi lokho esikubonayo.
Unkosazana Moyo uthi kumele eleZimbabwe liqhube inhlelo ezizanceda uZulu kulandela ukuhamba kukamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni o-United Nations Climate Change eScotland.
So kumele sibone ukuthi amanzi ayasondezwa ebantwini, singathembeli amanzi awezulu, ngoba izulu leli kalisani vele. Awulawa amalutshwana athe ala atholakala ezulwini kawabanjwe, angavunyelwa ukubana geleze abaleke, kodwa abantu bakwanise ukubana babanjelwe lawo manzi bawasebenzise. Akube lamadamu azayenza ukubana izifuyo zithole amanzi eduze, abantu bathole amanzi eduze, benze ama-projects angabaphilisa, ukubana kuvulwe izingadi ezizathelezelwa ngamasola, ukwenzela ukubana abantu baphile kuleyo ndawo bengabalekeli izigaba zabo ngenxa yokuguquka kwezomkhathi.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa izifundo zokuvikela uZulu engozini yokudalwa yokukhudumala komkhathi lokunye ekolejini leNational University of Science and Technology. UNdlovu uthi kulenhlelo ezenziwa nguhulumende okwamanje okhanya zingancedi kangako abantu ababhekane lokukhudumala komkhathi.
Yebo, ufuvuza lo muhle kakhulu. Ngiyelwane besithi izolo i-conservation farming akutshintshanga lutho, i-same thing, ugatshopi if you want. Kodwa ngiyakhuthaza ukuthi ezigabeni okutshisa khona kakhulu njengasemaNdebeleni, abadala kumbe ngithi ama-family farmers kakachiyane lo mumbu, achiyane lo mumbu kakhulu, athi focus on i-small grain. I-small grain ngikhuluma ngonyawuthi, ngikhuluma ngebele lebe silaziyo, uphoko, i-small grain. I-small grain siku-demand kulaba pheka utshwala, siku-demand kulaba bafuye inkukhu. So nxa engafuna ukusidla uzathengisa, athole imali yakhe abe siyathenga ini, impuphu yomumbu.
Uphinde wathi kumele abalimi bafuye inyamazana ezimelana nokukhudumala komkhathi.
Bafocus ekufuyeni inyamazana ezincane, omvundla, inkukhu, imbuzi, izimvu ezincane. Phezu kwalokho, iMatopo research is there, that's why i-research station. Abalimi kabavuselele amafusa abokhokho abokhulu, bahlanyele utshani kwenzela ukuthi in the event ukuthi akusela kudla kwenkomo, kudla kwembuzi, bangavulela khonapho zidle emafusini lawo, bayakhona futhi ukuprocessa utshani bonobo. That is in the short term.
Ukukhudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele kudala izulu lesikhukhula, indlala, imikhuhlane eminingi lokunye. Wezimampandleni namhla sisesigabeni senkayi lapho sixoka khona lo mnumzana Maxwell Singene ohlala kuward 11 emaluba. Ukhala ngokwenziwa ngabantu abangasagqoki ama-masks.
Uyazi abantu bakithi these days sebe very very careless nge-COVID-19. Sebebona ingani i-COVID-19 kayisekho. A few days ago ngike ngaba kuholwa ihlanyelo esebhumane laphana kunkayi north kulesebhumane lapha kule grain khonakhona beholwa khona inhlanyelo abantu bengagqokanga ama-mask ngitsho bezihambela nje ingani i-COVID seyadlula kube kathi it was a very big crowd about 3 words bebekhonvejile khonapho bezethatha inhlanyelo bezihambela nje bela ama-mask apho
usengene uphinde wathi
kuthe khathesi futhi bekuyizolo likabelo nje ngengaba sesomakantana primary school laphana ngizama ukukhangela nje i-building eyakhiwa yinkayi development initiative khonaphana esikolo engiyi-coordinatayo bekule tournament yebhora ngibe ngumuntu one obegqoke imask abanye bonke nje i-crowd yonke kakho nje lwedwa obegqoke imask uyazi ngazibuza ukuthi kanti abantu abakithi sebengenwe yini kabakuzwa yini okuphumayo kwamanye amazwe ukuthi hhayi i-COVID ayikapheli ikhona ilathi I was the only one obegqoke imask and I felt very odd and embarrassed ngachiya ukubukela ibhora yakhona ngazibuyelela emzini wami le mask yami ngoba ngubonile ukuthi ungagcina uyithatha i-COVID kungaba lo muntu one khona phana phakathi kwe-crowd is either kuhola inhlanyelo akukhathekile kusemakhaya kumbe abantu bayazikholisela emabhoreni one muntu angaba ne-COVID bonke labana abantu baphelile i-COVID-19
ukhumbuza abantu ngesimo se-COVID-19 eZimbabwe lesabelweni seMatabeleland North
abantu bakithi basuka besengibangimangalisa nxa bezaba so complacent nge-COVID-19 sebezikhohliwe yini ukuthi kathi bayisihlahla esomileyo abanazibhedlela eduzane imbuma is the only hospital eseduze lamawadzi wona engikhuluma ngawo efikeka ngezinqola sebekhohliwe ukuthi ngesikhathi se-heat ye-COVID-19 ikupik imbuma hospital yagcwala yathi phamu ngabantu ababele-COVID yagcwala yathi phamu ngoba abantu bebekwanisa ukusuka khonapha kubo ward 11 kibo ward 10 kibo ward 12 kubo ward 26 bakrose baye embuma besiya kwelatshwa bayibanje i-COVID agcwala amawadi i-ambulance yembuma ibigijima up and down iseyabuya le-oxygen kobulawayo khathi sebekhohliwe yini abantu bakithi abantu bakithi abanazelele sibili lina elikwanisa ukukhuluma balilalele ngoba i-Studio 7 is very well listened to here ngoba iZimbabwe ayibhimi lapha kithi so sebekhohliwe yini izolo abantu bakithi ngiyabacela ukuthi bangabi so complacent njengalokho engakubona esebhumane enhlanyelweni bangabi so complacent njengalokhu engikubone ebhoreni izolo
namhla kuhlelo lwezimabhandleni besiqoxa lomnumzana Maxwell Singene ohlala emaluba esigabeni senkayi esabeleni seMatabeleland North le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abalandeli bakamongameli Paul Biya wakwele Cameroon benze imicimbi embalwa izolo bethakazelela ukubusa kwakhe omnyaka efika phose amajuni amane 39 abasekeli bakhe bafuna angene kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2025 okwamanje ubiya uneminyaka yokuzalwa efika phose amajuni ayisithiyagalolunye 88 umthethondaba oyi-United States Court of Appeals usumise owamanje isinqumo sikahulumende wakwelimelia ukuba kuhlatshwe ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19 izisebenzi zonke ezisebenzela amakampani azimeleyo. Umthethomdaba lo uthi akukho emthethweni owenziwa ngurhulumente kamongameli Joseph Biden ofuna ukuba abantu laba bahlatshwe ijekiseni kusukela ngozibandlela umnyaka ozayo. Kula bantu abahlasele isigodlo sikamongameli Mustafa Al-Kadhami wakwele Iraq namhla besebenzisa indiza njima ezidala amabhomba ezibizwa ngokuthi ngama-drones. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba abantu abenze lokhu ngabaphikisa imiphumela yokhetho osendakwenziwa elizweni leli omnqobe khona u-Al-Kadhami. So we see Kati says a masigo. Namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcweti kwezamasiko, ngokuloba ingwalo eziveza amasiko esintu.
Ukulotshwa kwezingwalo babudube kuqakatheke kakhulu ngani ngoba kuyakwazi ukuthi ulwazi lugcineke luzoluthole nje isizukulwane esizolandela noma ngithi izizukulwane ezizolandela. Uzananzelela ukuthi isizwe sakithi siqale ukwazi ukuloba late. Lokho kwenza ukuthi kungabi lulu ukuthi sazi ukuthi kwakwenzekani uma uhamba uziyefika le ndulo. Yebo kambe bakhona abalobi abakwazile ukuthi bezama ukwenza uphenyo noma ngithi research baze bathola ukuthi isizwe ikakhulu esabansundu sasiqhamuka ngapi. Kodwa ke kuba nzima ngoba izinto eziningi ezazenzeka zazingalotshwa. Kodwa ke nxa usunanzelela izizwe lezi ezaqala ukuloba kudala njengalaphana nje esizwe kuthiwa ngesinye sezizwe saqala ukubhala kudala laphana eMesopotamia lapho kuthiwa kukhangelelwa ukuthi baqala ukubhala ngeminyaka yabo 3200 BC ngaphambi kokuba nje kuzalwe lo owayethiwa nguKristu. Babevele sebebhala laphana kuma-Sumerians.
Kuqakatheke kanganani Ngwenya ukuba isizwe sikamthwakazi laso sikwenze lokhu?
Njengoba sesikwazi ukuthi silobe, ngikhuthaza ukuthi bonke abalobe bakithi abanolwazi ngokwenzeka nokwenzeka njengamanje ngoba umlando phela kawusukuthi yilo owenzeke ekadeni. Lokwenzeka manje akuzanywe ukuthi abantu bakulobe kukwazi ukuthi kubekwe eziphaleni zolwazi. Ukuze kungachabalali ngoba lokho kuzasiza nokuthi izizukulwane zethu ezizalandela emuva zizazi ukuthi zona zingobani thina sasingobani kanye lo limi lalo futhi lungalahleki njengoba futhi isizwe sakithi uyasazi ubabuduba ukuthi siphethe izinhlanga zabantu ezihlukeneyo nezilimi ezihlukeneyo kodwa siyisizwe sinye.
Gqiba udaba lwethu Ngwenya.
Bengifisa ukuthi ngabe kuthiwa ababhali bakithi bayakhuthala basondele kakhulu noma kubo bona abantu abafana nalaba abalole impi yenkululeko. Batsho babatshela ukuthi kwakusenzakalani ngapi. Kube yinto ezalotshwa phansi njengoba siyabona ukuthi kumanje nje sesile nkinga yokuthi uthola abanye besithi no abantu abakuyibona bakhululwe izwe lakithi laphana ngabe ngoba uphiko lombutho weZipra abanye bathi no ngabe uphiko lombutho weZandla abanye bathi bonke both side abanye bathi no nezimpi nje esizaziyo ukuthi laphana kwathi kwahlaselwa kubo Spolilo laphana abanye kubathi ye kwahlaselwa ilokuzeni isizinda sefuweni laphana sebeclaima bonke ukuthi yithe sachala phana so izinto eziqhatheke kakhulu ukuthi abalobi bakithi bazama ukulandelela balithola iqiniso lokuthi kahle kahle ngobani abakhulula ilizwe.
Namhla sima lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcweti kwezamasiko. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi
kumagumba manomhlaba. Ngiyalibingelela lonke bantu benkosi bazalwa nabathandekayo. ngichilo ke kule anayiviki ngathi sizake siqhubeke ngendaba kaSimoni lenkohlakalo yakhe ukucabanga ukubana angathenga amandla kamoya ngoba nengazwisisi ngobuphukuphuku langobuthutha bakhe. Namhlanje siza kukhanjalo endabeni yezenzo zabapostoli kumbe imisebenzi yabapostoli. Sizaqala ke khonapha kuverse 20 siye kuma ku 22 kubaleka kanje. Kepha uPetro wathi kuye, isiliva lakho malibhubhe kanye nawe ngokuba uthi isipho sikaNkulunkulu singathengwa ngemali. 21 awona sabelo nalifa kulelizwi ngokuba inhliziyo yakho ayilungile phambi kaNkulunkulu. 22 ngakho ke phenduka kulobu yubi bakho unxuse enkosini ingabe ungathethelelwa yini isizindlo senhliziyo yakho. Lapha ke uPetro uchasisela uSimoni ndini ukuthi akhohlwa phinde nxa ecabanga ukuthi amandla kamoya angawathenga ngemadlana le ayelayo. Ngobana uthi uPetro kakagasi umtshela kahle uthi kuye, isiliva lakho malibhubhe kanye nawe, lawe lokhu olakho kuza kufa lawe, kuhambise labo umele uye khona. Ngobana nxa ucabanga ukuthi inotho yakho, isikhundla sakho ingabe ligolide, ingabe ngamadiamonds, ingabe yini, ingabe imfuyo bani olayo, sengitsho lemfundo ongaba layo, kayikusizi ngalutho. Ngobana uPetro uthi wena muntu onjalo awulasabelo nalifa kuleli lizwi likaNkulunkulu. Abantu kumele balungise izinhliziyo zabo phambi kaNkulunkulu. Uthi uPetro eyitshela lindoda uthi, ngako ke phenduka kulobu bubi bakho unxuse enkosini ingabe ungathethelelwa yini isono senhliziyo yakho. Bazalwana abathandekayo, baningi abantu abakhutha isipho sikamoya oyingcwele abasikhutha ngobana belububi enhlizweni yabo. Ububi siyabubona busizungezile, siyabuzwa ngendlebe, sibubone ngamehlo, sibuzwe ngenhliziyo, obunye size sibuzwe lasenyameni zethu. Ububi obukhona enhlizweni zabantu okumele ngamunye ngamunye siphenduke. Leli lizwi likhuluma kimi, likhuluma lakuzibani, kalikhethi ukuthi ofuna ubana amukeleke ebusweni bakaNkulunkulu. Yinto elula nje, yikuphenduka, wehlukane lobubi bakho. Ububi bakho uyabazi, lo lalo ololutho lwakhe uyalwazi ukuthi ngolwakhe. Ububi bakho ngobakho, ungabedluliseli kwabanye abantu. Ungazama ukuncinga uNkulunkulu ngenhliziyo egcwele ububi, inhliziyo engafuni ukuphenduka, inhliziyo elukhuni, inhliziyo engelathando, inhliziyo ekholisa ukudubeka lokuhlupheka kwabanye abantu. Ingazake uthole umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele kawuhambisani lenhliziyo egcwele ububi. Nxa inhliziyo yakho imbi, phenduka ebubini lobo, ukhafulele phansi, uNkulunkulu uzakuzwela abukunike ke umoya wakho oyingcwele. Uzakwenza uqalise ukuhamba ngonyawo olutsha. Ngiyaloyisa, ngiyakhuleka Baba Thixo oyingcwele, sicela ubana inhliziyo zethu ziphume ebubini, samukele umoya oyingcwele. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Siyaxolisa kakhulu ukuthi namhlanje kasoze silethulele uhlelo lwabatsha. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Bayakhala abantu kwele Zimbabwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Amagqwetha amele uMongameli Emmerson Mnangagwa athi alula mkantsho udaba lukaMnumzana Sibeth Musengezi ofuna asuswe esikhundleni esiphezulu kubandla leZANU-PF. Kodwa abasekela uMsengezi bathi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele asuswe esikhundleni. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngoPixton.